Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Lamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ikade kubuzela kuthi sizwisise ukuthi abasithweleyo labamunyisayo selabazukulu kuthi bakwazi kuthi bafanele ukuthi bayenze.
Iningi lisasele imibuzo eminingi ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19.
Baba lohlupho uma besiyawoda izinto ngesikhathi se-COVID lesi cause abantu abaningi abathengisayo ngomama. So izinto zabo bese zibuya nzima, ikakhulu imali ezizivela ku-South Africa. Kule nto abayibiza bethi ngamarana, abantu aseyade sebebathuma.
Abenhlanganiso yamalungelo abathengisa ezitaladeni i-AVSET bathi impumela yophenyo lwabo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazamiseke kakhulu nge-COVID-19 emsebenzini lo. Umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukwethula umbiko kusasa wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecatsha usehlakalo esaziwa ngokuthi 9/11 eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi labantu lithile lembuzo eminingi ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Nanxa inani lasebesiyahlatshwa ngalezi nsuku liqansa emaphandleni bakhala ngokuthi ulwazi ngalolu hlelo lobhubhane lolu alukasabalali ngokweneleyo ikakhulu emaphandleni. Unkosikazi Olga Mbewe okuhlelo leqogelela eThekwane eMangwe owanelisa ukungena kunhlelo zokufundiswa nge-COVID-19 ngomunye wabalombono munye.
Ikade kubuzela kuthi sizwisise ukuthi abasithweleyo labamunyisayo selabazukulu kuthi bakwazi kuthi bafanele ukuthi bayenze. Hayi kade ngibuzela ukuthi ngobatshela phela ukuthi kwahali nalibuzavuyo okweni. Kade ngibuzela khonokho ukuthi ngisengiyobatshela ukuthi hayi phayelela ukwenya kubo imithina ikavuyo.
Ohamba efundisa uZulu ngezempilakahle u-Health Promotions Officer webulilima unkosikazi Thobekile Ndlovu ucebisa ngokuziphatha esililweni sowemuli loba umakhelwane.
Sibuya kundaba eqakathekileyo, indaba yezimfa esigabeni. Konke esikwenza emakhaya sivikela umkhuhlane we-COVID-19 nasezifeni siyakwenza njalo. Angithi xa kunemfa esigabeni siyacela kakhulu ukuthi lazise abantu bezempilakahle ethini eliseduzane lani ukuthi zilemfa bazolincedisa ekubambeni umzimba kwamufi nokuyawulondoloza nokuthi ekhaya lapho kubuthene khona abantu bezenzenjani bo-social distancing nokugeza izandla. Into bengicela ukuthi linanzelele liqakathekise futhi kakhulu ngendaba zezifa yikuthi izimfa ezivelela phandle kwesigaba sethu babuye bevele betsheliwe ukuthi benze njani. Izimota lezana vele labo-driver bakhona bayabe bevele bekwazi. Angithi kodwa into ekhona njengalezi zidumbu ezibuyazilane zibekwa kusasekuseni themba bayanditshela ukuthi izidumbu lesi azivulwa. Angithi kodwa ngiyakwazi ukuthi kuthiwa xa sokulala ntambama abantu bonke sebephumile abomndeni basala bevula and abaningi bangikhona bayavula siqeda ama-2-3 days umkhuhlane we-COVID yakusutshayile ekhaya.
Unkosikazi Ndlovu uchaze ukuba loba umuntu engabulawanga i-COVID-19 unakho ukuthapha umkhuhlane endlini yamakhaza.
Solinanzelele komama umkhuhlane we-COVID-19 ukhona ngitho nasezindlini ezisanda emakhazeni. Kanti mina nxa ngibulawa ngumkhuhlane we-COVID ngisiyangena emakhazeni, laba bangabulawa umkhuhlane we-COVID bangena ngapha? Bangene makazeni ngithi so kuzafika kanjani umkhuhlane weCovid kumemetheke emakhazeni. Bazama ukuvikela impilo zethu nemindeni yethu. Angithi asekeleni bomama nabobaba ukuvula izidumbu ezivela emamontshwari. Ikakhulu lezi ezivela phandle kwelizwe. Ezinye vele zibuya zivaliwe. Kusithivi likhaskethi ligonisa iplastiki kodwa sizakuthwala iyavula. Lanxa lingagqokisanga iplastiki phakathi umuntu lana bekufukeme kubody bag yeplastiki kuthiwa liyavula. Ngiyakwazi kulesiko elenziwayo kodwa kwesinye isikhathi ngibona ngani lesiko lakhona liyenziwa ngitsho lasebhodini. Angithi asivikele lomkhuhlane we-COVID-19 ngoba lo mkhuhlane ukhona.
Isimo sobhubhane lwe-COVID-19 siqhubeka singamanga kahle ezweni lapho izolo abegatsha lwezempilakahle bakhuphe umbiko othi abantu abalikhulu lamashumi amabili lanhlanu 125 bahlolwe bafumanwa bene-COVID-19 kuthi abane balahlekelwa yimpilo. EZimbabwe kulabantu abahlolwe bafunyanwa bene-COVID-19 abedlula ikhulu lenkulungwane 125,056 kwasila abaphezu kwekhulu lenkulungwane 118,059 kwabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,521 okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezintathu 3,476. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gcikwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1,796,175 ngokugcweleyo kuthi abangakaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezintathu 2,805,224. Ngimela iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengisa izitaladini e-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, ithi impumela yokudingisisa kwayo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazimiseke kakhulu kulomsebenzi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 lezinye ingxaki. Lokhu kuphume embuthanweni inhlanganiso le eyuqhube ngemva kophenyo lwayo idinisisa ngengxaki ezibhekane labathengisayo oqhutshwe namhla kuleli dolobho lezinye inhlanganiso kanye le-council yakoBulawayo. Okuningi ngempumela yophenyo lwe-VSET lomhlangano wanamuhla asikuzweni kungxoxo esiyiqhubela umnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla salenhlanganiso koBulawayo.
Umhlangano walamuhla ngezisebenzi abantu abazisebenzayo abasebenza kuward 1 esibiza sithi kuse-CPD. Impumelelo ye-survey sinanzelela ukuthi abantu babe belokhu besithi akula ama-vending bays, akula ama-vending bays, ekanti akhona ama-vending bays kodwa lapho abantu abafuna khona ukuthi besebenzele khona yikho okuyabe sokugcwele khona. Njengokuthi njengomzekeliso ama vending bays emalokishini akhona ngahamba kubo sokusile kodwa abantu bafuna ukuya e-town. Njalo i-ward 1 njenge-CPD angeke iyenelise ukuthwala uZulu wonke ngithi uBulawayo wothokoza ingakube kanjalo. Akula ama-toilets angikhona ahlanzekanga okokuqala, akula ama-stores engingakhuluma ngawo asekhiwa ukuthi babeqeda bevalele izinto zabo abazithengisayo. Okusho ukuthi every day kule ndawo abathwala khona izinto ekuseni besiyafaka bethi bechesa bethwale futhi imali elaliya bebhadalayo. Then okunye esikunanzeleleyo kusurvey sithole ukuthi abantu abaningi ikakhulu omama baba lohlupho uma besiyawoda izinto ngesikhathi se-COVID lesi cause abantu abaningi abathengisayo ngomama. So izinto zabo bese zibuya nzima ikakhulu uma lezi zivela kubo-South Africa. Kule nto abayibiza bethi ngamarana abantu asekadeze bebathuma ukuthi bebathengele izinto zabo. So ekuthumeni amarana lawa baba lamaloso ukuthi umuntu ethi ngithathele izinto akula way yokuthi umuntu anerecover izinto zakhe because baye besenza izinto ezingekho emthethweni njengoba amabhoda ayevali kakhulu. Njalo i-survey iyakhanyela lento ye-vaccination ukuthi bekule vaccination program atisenzakala ukuthi informal center vaccination program. So abantu abaningi bavaccinatile sibili about 54%, kodwa abanye bathe besethi bona ama-cues made kakhulu utho ukuthi baluza i-business.
Luhlelo olusaqhubeka yini njalo zaphathisa njani abantu abasebenzayo?
Uhlelo lolu luyaqhubeka njalo asiqalisanga kathesi, siqalise ngonyaka odlulileyo ngo-December. Sahamba ku-ward 28 eCatcho Park, saya ku-ward 20 eNkulumane, kathesi besiku-ward 1 esiku-CBD. The next month services siya kwenye i-ward. Injongo yokuthi sikhangele ama informal traders sicreate engathi i-relationship phakathi ubudlelwano phakathi bukamasipala lama informal traders. Kungabi into lena eyakudala ukuthi bebeqwebhana umuntu othengisayo engabona umuntu yomasipala sengobalekayo. Hhayi,
lo umnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, esixoxelayo ekoBulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi sezikhuthaze uhulumende ukuthi aqoqe umhlangano wokucubungula ukukhuphuka kwenani labahlaselwa ligcikwane le-COVID-19 ezikolo kanye leholo lamatitshala eliphansi okubangele ukuthi abanye babo bethi bayehluleka ukufinyelela ezikolo. Lokhu kulandela ukutholakala kwaleli gcikwane kwezinye izikolo ezigabeni ezivalisa eManicaland, eMathabeleland South leHarare selokhu izikolo zivuliwe ngeviki edluleyo. Ukusenjalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kufanele uhulumende aphathise ababalisi elandela isekelo sombuso, njalo usola ezinye iziphathamandla zikahulumende ngembiko ezisanda ukuyethula ngalolo daba.
Lokhu Mashabe Zulu kubuya sesizwe amazwi aphuma kuProfessor Mavima, uMinister of Labour, othi ibandla lamateacher i-ATUS esithi bancedwa ukuthi bayifome noma bayifounde bancediswa ngama-West. Sibona ngani uphosisile uProfessor. Phinde njalo simangaliswe ngu-Secretary for Primary and Secondary Education uMadam Thabela owathi amateacher kawacele noma ukweleta imali ebazalini ukuthi baye ezikolo njengoba amabhasi edula, abaziphathi njenge-constitution ethi abantu laba baziphathe njalo. Okokuqala, u-section 194-1A ithi a high standard of professional ethics must be promoted and maintained. UE, it people's needs must be responded to within a reasonable time, and the public must be encouraged to participate in policy making. H, transparency. Konke lokhu kuthi abalaba abantu abasebenza kuhulumende bengama-civil servants abaziphathe behlonipha abantu abasebenza labo, njalo benze konke ukuthi okusetshenziswa emsebenzini abantu babe lelwazi esithi information, ayikhona ukuba yifumba umuntu usebenza ungazi. Abazake bakhangele ukuthi i-constitution ithini. Singaya ku-section 196, imisebenzi yalabo abantu abathungamela ama-portfolio lokunama-department kahulumende. Ngamafitshane kuthi kabatshengise ukuhlonipha lokuncedisa labo abantu abasebenza labo, hhayi ukubahoza kungani ngabantu abangalamakhanda. Yikho ke siyacela thina njenge-MDC Alliance ukuthi thina singangena kuhulumende sizahlonipha izisebenzi zikahulumende, amarenki wonke emapholiseni, mbe ngama-constabulary, mbe ngama-CIO, ndingamapolisa amajunior sihambe njalo siyehlonipha wonke umuntu osebenza empini ngubengukhomishini ndinani commissioned ngoba ipublic office le sikhuluma ngayo ithi abantu bonke bayalingana njalo akusebenzi abasebenze behloniphana hayi kuhozana ngoba imsebenzi le lama office la kayisozi sebenzi ngawabantu ababhadala imthelo
lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance esixoxela ye ekobulawayo Life Talk namhlanje sikhangela isimo sokumelana le COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika wethule isiqondiso sokuthi izisebenzi zonke zikahulumende ezingaba izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million lezezibhedlela lasemtholampilo kumele zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Lesi siqondiso sigoqela amankampani azimeleyo aqhatshe izisebenzi ezedlula ikhulu phansi kwemizamo kahulumende wakhe yokulwisana laleli gciwane. Abamphathintambo bezobudlelane bamazwe abo lamanye amazwe womhlaba basemhlubulweni wangentshonalanga yezwekazi le-Afrika bafike esilindweni senzizamtshina sakwele Guinea iConakry International Airport lamhlanje ukuyazibonela ngawabo isimo esiselizweni lelo ngemva kokugenqulwa kombuso ngabebutho. Lokhu bakwenza phansi kohlelo lokulungisisa ukudlelana kwalelo lizwe lamanye amazwe omhlaba phansi kwenhlanganiso yamazwe akulumhlubulo e-Economic Community of West African States, ECOWAS. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Cameroon abasesigabeni sangenyakatho kwalelo lizwe babikwa sebebalekele komakhelwane kwele Chad ngemva kokuqhamuka kokulwisana phakathi kwabakumsebenzi wokwelusa labakumsebenzi wokuthiya inhlanzi. Abenhlanganiso ebona ngeziziphelipheli emazweni womhlaba abe-United Nations High Commissioner for Refugees babika ukubana iningi lababalekele lokhu kulwisana kwaseCameroon ngabesifazana kanye labantwana.
Umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula umbiko kusasa wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecatsha kusehlakalo esaziwa njalo ngokuthi 9/11 sokuyiminyaka engamachumi amabili kwenzakala lesi sehlakalo lapho okwabhubha abantu abazinkulungwane ezintathu 3,000. Umongameli Biden ukhangelelwe ukwethula lumbiko eseNew York lapho okwabhidlizwa khona izakhiwe zeWorld Trade Center ngamalwecatsha awisa indizamtshina kusigaba sesibili sodaba lolu. Namhla uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika.
Ayesenzakala ngo-2001 ngangisasendlini ngibheka iTV nje lo nkosikazi and sibona thina sicabanga ukuthi yimovie sibona nanzi indizamtshina zingena kumabhilidi sithi hayi imovie le yabhowa ithi sitshintshe ichannel siye kwenye ichannel sibona kudlala futhi into efanayo kula sabona khona ukuthi akusho ukuthi kukhona okwenzakalayo la ngangcono silalele sizwe ukuthi kwenzakalayo kulapho-ke sezokhona kuthiwa hayi kulabantu abahayijeke amafromachina and bawadrayiva ku-World Trade Center akwaba into eyisimanga kakhulu ukuthi kanti yini eyenzakalayo ukuthi abantu bangazi benza into efana laleyo.
Singathi kuwe kutho lisibili khonokho owakubonayo njalo kwathi kusanda ukwenzakala ubona ngani i-impact yankona yabanganani emhlabeni onke jikelele.
Impact yaba nkulu kakhulu. I think kwethusa abantu abaningi ukuthi ama-terrorist akwanisa ukuthi angene phakathi esidikidikini se-America ayenze lokhu abakwenzayo okwagcina kubulele abantu abadlula izinkulungwane ezintathu. So into ethusa kakhulu abantu basebeqala lokwesaba ukugada indizamchina ngoba bengazi ukuthi mhlawumbe kungenzeka futhi ukuthi bathole bese bekusituation efana laleyo ukuthi indiza yakhona isiyayijekiwe nabantu bakhona inhloso yabo vele bahlosa ukuthi bayiwise le ndiza. So into ethusa kakhulu njalo futhi into ethusa uhulumende kakhulu ukuthi abantu labo bangena njani kusystem ukuthi baze bafike batraine lokuthi baphaphise izindizamchina. So into intelligence yaqala ukubona ukuthi into eserious kakhulu ukuthi kumele basebenzisane bashaye intelligence ukwenzela ukuthi bavimbele into efana laleyo ukuthi yenzeke futhi evake.
Kusukela ngaleso sikhathi kuze kubuye ifike lamhlanje ubona ngani lokho kusethusa yini ukuthi imali ecatshanga kwenza futhi khona.
Well, ngoba sekudlula iminyaka eminingi, sikhuluma ngeminyaka engamashumi amabili la. So abanye abantu abaningi, especially i-youth engazange kubone lokhu kusenzeka. Ngikhuluma ngabantu abazobe bethena ama-20 this year, abakwazi bakubonela nje ku-news la kuma-documentary ukuthi into enjalo yayenzakala. So abantu abaningi ababekhona ngaleso sikhathi namanje I'm sure mabe begada indizamchina bayanakelela kakhulu ngoba sabona into eziningi zitshintsha even lasema-airport. I-security yaba-tight lokuthi nje uphomba ukungena nje kuyasetshwa ukutara khululwe lezi cathulo izinto ezazingenzakali before. But sibona ukuthi for the past 20 years akuzange kube le i-incident efana laleyo la. Abanye bathi yikuthi besilokhu esise-Afghanistan ngoba lamatororo into yabo bayiqoqa besese-Afghanistan bengaphansi kuka-Osama bin Laden.
Lo ngumnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele Melika. Obexoxa lo Gifts Dube we Studio 7 eseVirginia. Wezemidlalo inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano kusasa eHarare lapho kuzakhulunywa ngodaba lomqeqeshi weqembu lesizwe uTswako Logarusek obikwa engaqhubi kuhle umsebenzi wakhe. UBrighton Malandule obona ngenhlelo zamaqembu wonke elizweni ekunhlanganiso le uthi baza kwethulela uZulu impumela yomhlangano lo. Abazi ngokwenzakalayo bathi izifa izaxotsha uLogarusek umsebenzi esikhundleni sakhe ifake uBenjani Mariware owake waba ngukaputeni weqembu leZimbabwe Warriors. Asenelisanga ukuxoxa lo Logarusek kanye loMariware asizweni ingxoxo. UGifts Dube we Studio 7 ayiqhube noMazwi Moyo olandela umdlalo wenguqu.
Umqeqeshi weqembu uma engaphefomi izifa kunomsebenzi omkhulu okumele wena. And mina ngiyathanda ukuthi abadlali bethu sinabo bayakwazi ukudlala ibhola inoma then bebekhona abangaphumelelanga ukufika, kodwa labo bakhona amasinia bekumele badlalise ngendlela e-right bekwazi ukunqoba imidlalo eminye neminye. Kodwa impumela yakhe yabona ukuthi hayi laphaya asina coach wakudu, asina coach at all.
So kumele kwenziweni wala ngumbono wakho?
Hayi, izifa yakwazi umsebenzi wabo kudu. Kumele umkhombe indlela phela kuthi asifuna ukuwina kwakudu.
Yeah.
Ukuthi sidlala ama-draw, sidlala ama-lose, angeke isisebenzele le nto le. Manje kumele qualifyele i-World Cup. I-World Cup angeyiqualifyele ngedoa, angeke uqualifyele nge-lose. So kwamele kusetshenzwe kwakudube ukwenza ukuthi nathi isizwe sake imizwe lakithi lithuthuko sela sizibone nathi sesidlala nama-big team ku-World Cup, sibone ukuthi hayi no, ikhona improvement kwenze ibhola lenyawo la.
Ubona ngazani ke bangafaka uBenjani Mariware kulapho kwaSeres?
UBenjani as a local coach, i-past ngaba nayo, kodwa-ke nakhona kuzome bebona ukuthi uyasifithela ukuthi ehlale kuleso situlo leso sokuba yi-coach. Ekhothe amadoda akithi adlale kahle, kodwa-ke as a local coach, he knows and you understand that local football ukuthi kwamele idlale kanjani. Manje le nto yakithe ukuthi somane sifuna ucoach wase-Argentina ozobuya nebhola lase-Argentina, akunabomese. Kodwa-ke hhayi, lezo izifa yiye ezobuya nomphumela ongcono lapho bebona ukuthi benza kanjani.
UMazwi Moyo ngumlandeli womdlalo wenguqu obexoxa lo Gifts Dube we Studio 7 esejohannesburg kwele-South Africa. uhlelo Woza Friday kuliviki sileja hayi sakhulayo elipheka lihlanganise imculo etshiyeneyo ye house hip hop le afro beats unkosana Prince Lunga odume ngegama lokuthi DJ esikhosini Prince asizweni exoxa lo ezwayo Chisa Sundowns Studio 7.
Esikhosini Prince udume kakhulu endaweni zokuzilibazisa kontoti ziyajunqa lapho ajayele ukutshaya ingoma ezihlakazayo bajabule okwamagama. Ngelasitshele kancane ngembali yakhe.
Elokuzalwa ngunkosana Prince Lunga. Ngiphume efamilini encane, 2 osisi abadala kulami. Ngifunde iprimary school yami eHelemu Primary School, that was grade 1 to grade 7, uform 1 to form 4, eMpofuma High School.
UPrince uthi uyize wayethanda ukulalela imiculo etsheneyo, njalo lokho kwamenza layo waba lesifiso sokuba ngumculi.
Form 1 ngahlangana labangani bami saba ngu-5. Sasesifoma ke igroup yethu kwakuthiwa yi-Ron Vic Crew. Senzinto zokuhlabela lezi abesithanda music vele singena kuma-talent shows. Yeah, and then sasesijoyina ke iMpofuma drama group. Udrama lapho nje sifunde khona into eziningi up to formation of iyasa.
Kwasini Prince nesipiwo sakhe anaso sokushaya nokuhlanza emculo etshiyeneyo wazibona seqhatshwa ngama-nightclubs abenza imidlalo amadili imithetho lemkhosini etshiyeneyo engu-DJ ebakholisisa ngobuciko bakhe kwezomculo owakholela ukuthi apheke elakhe idlalade.
So ngasengiyenza i-album yami ngo-2001 okokuthiwa Petia. Between 2001 and 2002 lapho engene khona e-club DJing professionally. 2010 ngaqalisa ke ukuyenza i-music production kuJoma Seko. So currently ngisebenza Lostina lo local man sizibiza Konga Brothers.
Sephekele abaculi abaningi engu-producer wabo abanjengomzo 7. Sigel, Ino Endless, P to the O, Angie P, labanye basekusathulayo, njalo uthi injongo yakhe ukuthuthukisa umculo wakoBulawayo.
Ngizathanda ukubonga kakhulu kubalandeli bami abafuna ukulandela Facebook page, Instagram, le Twitter DJ Prince _ Esikhosini. That's my Facebook page, Instagram, le Twitter, and then email address djprinceesikhosini@gmail.com. Phone number 0773952974. Ngibongile kakhulu ukuba lami namhlanje.
Unkosana Prince othuma ngothi DJ Nkosini Prince ngiyebe sikhwesela ukuthela Woza Woza Friday libe nempela sonto lichukela igama langu Ezra Chisa Sibanda lisale.
singakehlukani besikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela abenhlanganiso yamalungelo abathengisa izitaladini e-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation VZ bathi impumela yophenyo lwabo iveza ukuthi abesifazana yibo abaphazamiseke kakhulu nge-COVID-19. Umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula kusasa umbiko wesikhumbuzo sokuhlaselwa kwelizwe lakhe ngamalwecatsha. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngisithi libe lempelaviki enhle.